uhlupho lokusilela kwamafutha kwenkampani kaZupco luhlelo wakhanya ebuseni, bekulendwendwe ezinde abantu beswela izimota zokuthi bahambe edolobheni besiya emsebenzini echiyechiyeneyo ezindaweni ezichiyechiyeneyo. Khonoko ke kuvele kwaveza ukuthi uhlupho lwe-monopoly esihlala sikhuluma ngalo lubangelani, ngenxa yokuthi uZupco yena wehlulekile ukuthi athole amafutha kumadepo akhe ngesikhathi esifaneleyo, ngoba siyakwazi ukuthi uZupco uthela egalajini eliyabe liphakathi kocingo lwakhe. Kodwa amanye amagalaji abe la ifuel, kodwa ngenxa yokuthi bona kumele bathele lapho kumele bathele khona ezindaweni zabo, kubangele lolo dubo ke indwendwe nasezisiba zinenge. Kodwa ke izimoto ezincane lezi ezabe siyakibona uveve kibonkulumane la kwezinye indawo bezigijima zithwala abantu, okutshengisela ukuthi amagalaji amanye alayifuweni. Khonokhana ke kusitshengisa sobala ukuthi imonopoly esihlala sikhuluma ngayo ibangelani. Imonopoly yikuthi ikhampani ethile ibe yiyo yodwa evunyelwe ukuthi yenze umsebenzi othile. Khonokhana ke sokusivezele sobala ukuthi uZupco kungaswelakala amafutha okuhambisa abantu bahlangana lolu hlupho olunjengalolu abahlangane nalo namhlanje.
Ukusilela kwezimota ezithwala abantu ngenxa yokuvalwa kwamakhombi nguhulumende kunjani kulezi nsuku?
Udubo lokusilela kwezimoto ezinye ngaphandle kukaZupco lokhu lusiyalo siyaphambili, qhubekela phambili. Amapholisa akafuni kubona lapho kudlule khona lezi zimoto ezincane la makhombi la ayivele esebenza, okubangela ukuthi kugcine sokugijinyiswana sokuyigundwane lekati, kungavele kubonakala ukuthi izimoto lezi ezinye sezithwala abantu zibasa ezindaweni ezitsheneyo. Ama-roadblock akhona ayesabeka idolobho lonke, kabafuni ukuthi babone izimoto lezi ezincane ama-underfit kumbe amakhombi lawa ombayiwa labo city transit leminyi imchova ezilong bengekho under ibhana kaZupco, kabafuni la kuyibona emgwaqweni. Khonokhana ke kubangela ukuthi nxa sokuthe kwaba lo dubo olunyawana namhlanje lolo lokuthi uZupco kabonakala emgwaqweni nxa yokusela kwamafutha, abantu basuka bathwale nzima kakhulu. Kungayisiki ukuthi amagalaji wonke kawala mafutha ngenxa yokuthi uZupco yena nguye egalajini lakhe ongazange athola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Kusokubangela ukuthi abantu ke bagcine nxa sebethe bathola izimoto ezingabahambisa ezinye sezibathatha imali eziphezulu kakhulu, bagcine bephuzile ukufika emsebenzini, abanye sebethwala nzima ukufika ezikolo abantwana besikolo. Khonokhana ke ludubo olubangelwa yimonopoly esihlala sixoxa ngayo ukuthi kayiqondanga, ngenxa yokuthi namhlanje ke uZupco uwehlelwe luhlupho lokuthi amafutha asilela. Sokusitsho ukuthi wonke umuntu sokumele azwe ubuhlungu obuzwe nguZupco, yiyo ke imonopoly lobuyuba esihlala sikhuluma ngayo.